Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-20 zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapholisa elokho engakabophi abezanu-PF ababangela udlakela e-insiza leMatopo ngomnyaka odluleyo kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections.
Thina ekumangaleni kwethu sasibatshelile ukuthi hayi iningi labantu kasibazi, kodwa kulozivali ntozivali abambalwa abakithi eselilise ku-identify.
Umthethwandaba walile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa labasekeli be-CCC eHarare athoniswe ndawonye labadala.
Esikwaziyo la sikuchasela amapolisa ngobana-ke imeeting yethu besiyenzela ku-private residence and siyavunyela ukuhlangana-ke lama-members ethu ngenxa yokubana le aso-public meeting.
Ukuncitshwa imvumo kwesikhatshana okwenziwe inkampani yamabhasi amabili kulandela ukuxotshana kwawo ngesiqubu okugcine kusiba yingozi kwamukelwa ngabanye, kodwa abanye besithi imigwaqo layo kumele iqheliswe.
Ukumisa amabhasi lawo kakusizi lutho, ngobana kusasa siyabona esekhona futhi esebuyela emgwaqweni. Ilizwe kalisela mthetho, ngitsho lowodwa. Futhi umthetho wephulwa ngabantu, ikakhulu laba abafuna ukuzisondeza ebandleni lona leli ezanu-P F elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapholisa alokhe engakabophi abacatshengelwa ukuthi babangela udlakela insiza leMatopo ngenyanga kaMfufu ngomnyaka odluleyo kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections kulindawo. Abantu laba bacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF. Imizamo yokukhuluma ngalolu daba lamapholisa kulesi sigaba kumbe isikhulumeli sawo umnumzana Paul Nyathi ukuze sizwe incazelo yabo yehlule. Le mizamo yokuthi sikhulume labe ZANU-PF layo yehlule. Umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ababangela udlakela phose olufanayo eMurewa babotshwa, kodwa abeMathebeleland South belokhu bengakabotshwa.
Msakazi, labalali bakaStudio 7, silokudana kakhulu ngesenzo samapholisa. Lamhlanje sesihlanganise inyanga ezintathu kusukela lapho kwenzakala khona isigameko lesi sibi kangaka, isigameko sokutshaywa kwabantu eMatopo lokutshaywa kwabantu ensiza. Ngoba abantu batshaywa mhlaka 16 October eMatopo, 17 October ensiza. Kodwa amapholisa kuze kube lamuhla behlike khona ukuthi babophe ngitsho lo muntu oyedwa, kumbe khona ukubiza for questioning umuntu oyedwa wezigaki lezi zasitshayayo ezezanu-PF. Akula muntu oseke wabizelwa emapholiseni kuze kube lamhlanje. Kodwa thina ekumangaleni kwethu sasibatshelile ukuthi hayi iningi labantu kasibazi, kodwa kulozivali ntozivali abambalwa abakithi eselilise ku-identify. Sabaqamba amabizo abo, njalo saqamba lapho abahlala khona ukuze amapholisa kube lula kiwo ukuthi bahambe bayabadinga. Kodwa silokudala kakhulu ngoba akula nto eyenzakaleyo kuze kube lamhlanje. Abantu batshaywa, abalimala, abanye baqambuka izandla, abanye baqambuka inyawo, abanye bawonakalelwa zimpahla zabo ngendlela eziningi ezitshiyeneyo. Impahla ezinjengemota, satshontshelwa amafoni, satshontshelwa amawalethi, satshontshelwa izimali, satshontshelwa izikipa zenhlanganiso. Umonakalo nje omningi wenziwa izikibi lezi ezazihambayo imota zezanu-PF. Satsho emaphoyisa ukuthi hayi imota zezanu-PF isizibonile lezi lalezi lalezi, ubufakazi bonke obugcweleyo okokuthi umsebenzi wamaphoyisa bekufuze ube lula ukuthi nxa befuna ukuthi isikhesi le bayithathe serious kodwa hayi basitshengisele amapolisa ukuthi hayi vele bona basehlangothini lokusekela i-ZANU-P F bavele abafuna ukuthi bamele umthetho benze umlando wabo. Okunye futhi ukusidanisa ukudlula lokhu ukuthi emureyo wakwenzakala into efana nayo kodwa sesisizwa ukuthi hayi sebekhona abantu ababili abathathu asebeke babotshwa singazi ukuthi konke okwenziwa kuyini ukuthi abemrewa babotshwa kodwa abakithi ngapha abachayi thina ngapha emathebeleleni hayi kukhanya hayi akubotshwa muntu kusinike enye ingqondo mhlawumbe engingafuna ukuyichasisa kangako ukuthi yiphi ingqondo esesiyithole ukuthi thina basithatha njengabantu abanjani thina abantu bematopo abantu bensiza labantu bebhinga ngoba abantu ngababoshwa lanxa bufakazi bukhona obugcweleyo so silokudana okukhulu ngokwenza kwamapholisa.
Kukhona eselikwenzile njengebandla ukubona ukuthi amapholisa ayaqhubeka iphenya lolu daba?
Thina msakazi kulutshwane kumbe kuncane kakhulu esingakwenza njengebandla ukuthi senze amapholisa aqhubeke iphenya kumbe yaqalise ukuphenya lolu daba. Thina into esayenzayo amapholisa sawanika yonke information enecessary kumbe yonke information abayidingayo ukuthi basebenze ikhesi le. Kukimi mangukhangele it was an open and shut case kwakuvele kulobufakazi obugcweleyo ubufakazi obuvele bungadingwa njengoba sasitshile ukuthi hhayi bakithi abantu abasitshayileyo ngozibani sabaqamba ngamabizo sabanika yonke information amapholisa abayidingayo sabanikela lapho abantu laba abahlala khona sabancedisa ngazonke indlela. Ngikhumbula amapholisa ake afuna lama medical report abantu thina esatshaywayo sabanika lezo ncwadi yonke information amapholisa sizama ukuthi sibancedise sibanike yonke into ukuze ikhesi le isebenzeke kodwa bona basitshengisele ukuthi hayi bavele nje into abangenandaba layo kuze kube lamhlanje kulanto abayenzileyo kodwa sibanike yonke isupport abayidingayo.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela umgcini isihlalo webandla leCCC eMathabeleland South obeqoqa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseFilabusi. Idale likamantshi eHarare izolo lalile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa labasekeli be-CCC eHarare ngomgqibelo athoniswe ehlukene labadala. Lesi sicelo sethulwe inhlanganiso emela abantwana e-Justice for Children Trust. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Manje ukayizuda wethule isinqumo sakhe sokuba lomntwana athonisiswe endawonye labadala esithi akulabufakazi bokuba kukhona okungaphazamiseka ngokwenza lokhu. Obemele umntwana lowo emthethwandaba unkosikazi Pamela Msimo uthe kabathokozi ngesinqumo lesi ngoba ezaphazamiswa ilungelo lakhe lokuya esikolo.
This child is a school going child. We attend school in Chiredzi and considering the date that she has been given, she has to travel to Chiredzi. And by the 3rd of February,
umntwana lowo uya esikolo. Nxa sikhangela ilanga aliphiweyo kumele aye eChiredzi aphenduke. Lokhu kuzaphazamisa ilungelo lakhe lokuya
esikolo. She's been affected by the mere fact that she has been arrested from Monday up to today.
Uqhubeke esithi bazakhweza udaba lolu edalele High Court esithi amalungelo omntwana lowo kumele anakekelwe. Kulandela ukukhalaza kwamagcutha alabo ababotshiweyo abagocela ummeli wemkhoba edayele ePhalamende umnumzana Amos Chibaya kanye lommeli webudiriri umnumzana Costa Machingauta esekuba baphiwe ukudla. Umantshi uphe isinqumo sokuba abagcina izibotshwa abe-prisons and correctional services babavumele ukuba baphiwe ukudla. Ukusenjalo ipholisa elicubungula udaba lolu umnumzana George Garau Zibe uqhubeke ngokupha ubufakazi phambi komthethwandaba esithi labo ababotshiweyo ngabalalungelo lokuvunyelwa ukubhadala isibambiso se-bail ngenxa yokuba benza amaslogan ebandla labo ele-CCC okwaphazamisa ukuthula komakhelwane emzini weBudiriro. Umnumzana Garau Zibe uqhubeke esithi abaningi kudaba lolu bahlala eBudiriro ngaphandle kukaChibaya ohlala eGweru. Ebuzisiswa ngamagqwetha uthe uyavuma ukuba amabandla ezombusazo walilungelo kuleli esithi yonke imihlangano kumele bephiwe imvumo ngamapholisa. Uthe ubufakazi alabo ngobokuba wonke abantu laba babotshwa ndawonye njalo benza umhlangano ongekho emthethweni. Ugarawuzile uthe lokhu okusemaphepheni abo ukuba ngaphinde akhe mkomana, okutsho ukuthi ngangene ujaha kuliqiniso ukuba kwalotshwa ngamapholisa kodwa asocala. Elinye lamagcwetha alabo ababotshiweyo, umnumzana Wubert Mandinde uthe amapholisa apha ubufakazi kawakhiphe okusegcekeni icala.
Sithemba ukuba sizaqeda lokhu kusasa sizwe ukuba idale liza kuthini.
Within the confines of the regulations.
Isikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uthi kusoba la ukuba amalunga ebandla lakhe ayahlukunyezwa.
Kodwa sikwaziyo la sikuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku-private residence and siyavunyela ukuhlangana ke la ma-members ethu ngenxa yokubana le aso public meet bazavunyela ukubana bephume ngenxa yokubana bengelacala. Thina njenge-CCC inhlanganiso yethu ayisiyo nhlanganiso eyabhanwayo, inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni.
Ngasikhathi sinye abasolwa bakhangelele ukwethula isicelo sabo sokuthi bavunyele ukuhlawula isibambiso se-bail. Ababotshiwe laba abasolwa laba bayalilandula leli cala besithi bebebuthene emzini womuntu hatshi emphakathini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguMlondolozi Ndlovu.
Ukuncitshwa imvumo kwesikhatshana okwenziwe inkampani zamabhasi ezimbili kulandela ukuxotshana kwamabhasi la ngesiqubu okugcine kusiba ingozi kwamukelwa ngabanye, kodwa abanye besithi imigwaqo layo kumele iqheliswe. Abanye bathi alubana imigwaqo iqhelisiwe kade kungasoze kube lengozi eyabulalisa ukhondakta webhasi. Kodwa abanye bathi inyathelo likahulumende liza kwenza ukuthi umphathintambo obona ngogatsha lwezokuthwalwa abantu lempahla, umnumzana Felix Mona, ayethule umbiko oyazisa umphakathi kubana usemise okwesikhatshana imvumo inkampani izamabhasi ezimbili, iRimbi Travel and Tours Private Limited le Tashilti Private Limited, elamabhasi aziwa ngokuthi yiZebra Kiss, ukuthwala abantu. Amabhasi la abexotshana emgwaqweni weNyamabanda Harare emangweni weMtoko eMashonaland East. Enye yaze yangqikilana lenye imota ebizimele eceleni komgwaqo. Kulomfanekiso wevidiyo owathathwa ngukhondakitha webhasi yenkampani yeRimbi onguye owabhubha kulingozi. Le video itshengisa amabhasi alezinkampani ezincintisana ukugijima ngesiqubu esikhulu emangweni lo. I-Studio 7 kayenelisanga ukuxoxa labanini bamabhasi la. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula ezombusazwe.
Indaba le eyamabhasi la akade exotshana emgwaqweni njengoba sibonile le mfanekiso ibithathwa lapho ividiyo, bekubi kakhulu. Njalo nje kubonisa into eyodwa.
Ibonisani Mkandla, njalo ngombono wakho kubangelwa yini?
Umthetho kuleli lizwe kawusekho. Yebo, imigwaqo ibolile kayihambeki, imota ziyafa, lama-VID baze bazama ukuthi bazimise imota bazihlole. Imota seziziningi kakhulu, bangazake baze bazihlole zonke, ikakhulu lezi ezithwala abantu. Zihamba nje, kumele zibe le-certificate of fitness. Angikholwa ukuthi into abayaziyo laba abalezinqola lezi ezithwala abantu, amabhasi kumbe lamakhombi. Imigwaqo mibi okwezi ukutho ukuthi lazimota ziyafa. Sifile abanikazi abazihambisa e-VID ukuthi ziyehlolwa ukuthi sezilungile yini, zilungele ukuthwala abantu ngenxa yemigwaqo nale ebolileyo.
Umthetho ke Mkandla, kuyinokwehlulayo ukubana umthetho ungenele ulungisise ezinye zalezi zinto ezihluphayo.
Ilizwe leli lakithi selonakala kakhulu. Ilizwe akalisela mthetho. Konke okwenza khona ukuthi abantu benze izinto ezinjalo ikuthi ilizwe kalila mthetho. Bayakwazi ukuthi umthetho udobha lapha lalaphayana. Singathi sekubotshwa nje abalomnyama, hatshi nje ukuthi umthetho kumele usebenze.
Umphathi intambo obona ngogatsha lokuthwala kwempahla labantu usemise la mabhasi aphatheke kulingozi bencintisana. Akutshengiselini kubana uhulumende layo uyabona ukuthi kumele laye angenele ukubona ukuthi kulandelwe imithetho emgwaqweni.
Ukumisa amabhasi lawo kakusizi lutho ngobana kusasa siyabona esekhona futhi esebuyela emgwaqweni. Ilizwe kalisela mthetho nitsho lowodwa futhi umthetho wephula ngabantu. Bantu yakhulu laba abafuna ukuzisondeza ebandleni lona lele ZANPF elibusayo. Ilizwe lingaswela umthetho kuba semahlangeni kwampunzi idlemini lo lalowo wenza akufunayo. Khangela kobulawayo umunicipality bezama ukuthi ahlanze idolobho ngoba vele kuyenyanyeka lapha nakuhambeki. Kule ndawo sibe lapho vele ungaza uhambe khona ngoba labathengisayo sebethengisa endleleni baphongachaya izinto zabo zonke khona abo kawuhambeki. Umunicipality bese sithi hayi kumele sikuqondise lokhu. Ayethutsha nje omunye umuntu ngenxa yokuthi ulilunga leZANPF umbunjamin umbuyini. Athi lina kalindawo lawa. UJesu azabuye. Inkulumo bani yona leyo? Amandla esingathi authority uyithatha ngabo akhulume into enjalo ukuthi laba abalomthetho abawuphiwa ngabantu lelungelo lesisekelo sombuso ayekhuluma nje engagqize eqhakala. Konke lokho kubangelwa yiswelakala komthetho kuleli lizwe. Ilanga lingatshona sikulandisa kodwa ngamafitshane ngathi ukuthi amiswe lawo mabhasi amabili nalowo zebra kisi lolorimbi because aya kusizi lutho. Akubuyelwe emthethweni nxa imithetho yomgwaqo, nxa imithetho yokuhlanzeka, nxa imithetho ye-environment lezi ezaphandle kungamanzi ingabe yini ilizwe alibuyele emthethweni.
Lo-ke ngumnumzana Thande Kozintimkandla. Ingcwethi ecubungula izombusazwe ebeqoxa icingweni logeyina kumede saiti we Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternethi lezimlive.com lilodaba lokuthi udaba olwethulwe emthethwandaba ukuthi umise uhlelo lwe-delimitation belisemthethwandaba izolo. Kodwa umthethwandaba we-Supreme Court uthi lolu daba alumelanga luthethwe ngesiphangiphangi. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi amanzi asemadamini akobulawayo alekho ephansi kakhulu. Leli phephandaba lithi amanye amadamu amanzi aphansi kakhulu okokuthi idolobho leli likhangelelwe ukuba lolunye njalo udubo lokusilela kwamanzi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yebo Studio 7 linjani lonke, siyalibonga ngendlela elisenzela yona. Mina ngibe ngilapha ukuthi kathi uhulumende ukuthi lungisele abanesi izinto ezinhle lamadokotela imali eqondileyo ebisifaka umthetho omunye nokuthi bangakhalala umsebenzi ukuthi bazafaka abantu engozini, bafake impilo zabantu engozini. Labona kuvele kufana nezibhedlela kwangikhona kungalamithi kungalani. Ufuna ukubalungisela ukudla okungiyofaka abantu engozini nganti ngohulumende kayisiwo amadoda. Cela uhulumende akulungise kucace kwinto kwakhe lokhu. Kanti uzathi umuntu uyasebenze ngahle wena ungumodlayo. Cela lilungise iy'nto zenu lezi kanti uhamba njani.
Ye mbingelele ku-Studio 7 linjani lonke basakazi. Okhulumayo engumantsheza bantu bakithi, udubo esaba lalo lapha izinto zaseZimbabwe zonke ezicala ngo-Z. Zano inkinga, Zimbabwe inkinga, Zimra inkinga, konke Zimborders whatever, konke kuyinkinga nje konke kwizinto oqala ngoze. Kodwa ke izano kuzaze kube nini ibulala abantu kusukela 1980 la manje lokhe ibulala abantu. Kanti abakhathali yini ngokudla inyama zabantu into ababulalayo? Abakhathali yini? Ha Zano PF, aya lela mahloni shem.
Ngiyalibingelela abaphathi inhlelo sika Studio 7 kanye labalaleli. Njengomla umlandeli we Studio 7 ngizwe likhuluma ngezidakamizwa ezithengiselwa abantwana. Lathi sinenkinga efanayo echefunye echolotsho. Ukhansila wethu nguPhiwe Sincube under ZANPF losebhuku wethu onguJohnny Wawa. Abaletha omunye umama ukuthiwa ngumama uyangichaza. Lo mama uyangichaza wabuya nama strippers lapha sathi sikubonile. Waletha izidakamizwa sathi sikubonile. Lamhlanje nangu uselethe amaphilize emizwa. Esekugcine omunye umfana erepha umama wakhe omdala. Into engingayaziyo kahle ukuthi kanti kuyini okungaka ngalomama ngoba akukho umuntu ovoyisa umama lokuwabotshwa kodwa ngoba engumuntu wezimali zakhe waphuma lula nje kanjalo. Esingaziyo ukuthi njengabantu abangabahlali singakwenza njani ngoba amapolisa khona laphana echefunye bajoinana lomama uyangichaza lawo bagida la entamba bebuka lama strippers. Sikhathazeke kakhulu ngoba indawo yethu siphenduke yaba igehena.
Studio 7 yebo, ngo-2023 ngisacela abantu besezindebeleni ubana bangazihluphi bethi ye bazokutshintsha befaka umfana omncane bezotshintsha befaka ubani. Cha, iZANPF iyawina bakwethu, singakhohlisani, iyawina futhi kakhulu futhi ngendlela eyisimanga izokuwina. So into athi izosiza abantu ikakhulu besintwini, ikakhulu ebantwini nje abahluphekileyo ukuthi bevotele icembe nje MRP elizofaka abantu bakibo abazobazi babakhule nabo abazobalwela futhi abancane abazokhuluma lento ehlupha abantu bakini. Hhako sisisi asikhohlweni badala ngoba uyadliwa uyibona sibiza ngokuprotesta bedutshule futhi befe futhi asilokho asesikhohlwe nje bosisi isisi MDC 20 years yehluleka. So votelani ama-MRP. MRP yiyophela izofaka abantu kuleyo ndawo abafunekayo, izofaka abantu abarayithi kuphela kodwa iZANU PF iyawina.
Sabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu. Lo mbuzo nje omncane esiwubhekisa kuye upresident wezano PF mnangapho ukuthi yena kanti ufuna kube njani laba bantu bezano bona lapho bafuna ukuthi bebuse bona kungabi lama opposition yini bengaveli bekhulume kube clear kulokuthi betshone befuna ukuthi kuzaba le election befuna usihlukumezela ogogo bethu emakhaya ngendlela ababahlukumeza ngakhona befuna usibophela abafowethu beze befele emajele jobale zo jobs kala bayafe emajele bafelana le into yabo ukuthi bafuna ukubusa sebeze besifakele le COVID ngenxa ukuthi bafuna ukubusa kodwa hey sokule COVID hlalani endlini ngoba bafuna ukubusa bona ababuse bona uma befuna ukubusa bengahlukumeza abafowethu bengahlukumeza abantu baseZimbabwe. AmaZimbabwe abantu abazi uNkulunkulu, abantu abazifundeleyo nje abantu bokuthula, yini bebahlukumeza? Mina ngakho uma efuna ukubusa idonga iziphuma impondo kwangcono lokho kulokuthi ebuse igazi abalichithayo beyizano sukusela ngo-1980 linengakhulu ukuthi ambone ukuthi basawonyiwe ukuthi basafuna elinye igazi abafuna ukulichitha. Shwele siyacela abantu bezano abaqale bezinuka amakhwapha sebechitha igazi elingakanani sukusela kudala besachitha igazi from APF zap kuze kube yimanje. So akabake beyibambe lapho. Uma efuna ukubusa ababuse bengavulala abantu bakithi, sikhathele ikubukela usizi lolu abalwenzayo. Siyabonga.
Livuka njani Studio 7? Livuka njani? Hayi, siyamuzwa lo baba ozama ukuphawula igqwetha lemahlahleni. Isithupha seZimbabwe asilancedo ebantwini, kasilasizo vele ebantwini abaningi ngoba kabasebenzi, kabakaze beqhatshe ngazo, kazisebenzi izithupha zeZimbabwe. Zisebenza maze besiyathatha ama-death certificate sebefile, zisebenze emapholiseni ma esebadinga abantu kuphela efuna ukubabopha mbuzo obabulala ngoba iZANU vele idume ngokubulala. Yikho phela ezisebenza khona lezi zithupha, vele kazilampilo, kabazithathe, ayibathathe izithupha zabo zeZimbabwe. Sizozikhandela zethu ezakomthwakazi duze nje kungekho kudala.
And impendule kulo msakazi okwakhuluma lapha ekuseni ebantwini abafaka imbono yabo kuStudio 7 ngendaba yaseBorder Gate yaseZimbabwe yaseBridge. Lami ngomunye ofana laye engahamba ngiphethe imali ngile mali eningi eyayisithi 7000 kodwa ngathi ngiphuma eBorder yeZimbabwe ngase ngiphethe imali engange 200 rand ingasakwazi ngenzeni. Siyahlukumezeka ikakhulu thina abantu besindebeleni lesikhalangeni kunzima. Siyacela lati ubaba umnanka kwasicabangele, siyacela thina abanye asilwi nezano, asilwi nani, asikho la kupolitiki kodwa siyacela ukuthi basizwele. Sithathelwe izimali ngamasotsha, sithathelwe amaphoyisa, bekutshela ukuthi iphepha lakwe le moto yakho leli yi-form khona kodwa imoto uphumela e-South Africa. So kumele udize, uboleke umngane wakho imoto kule affidavit bekutshela ukuthi i-affidavit ye-fake. So kumele udize, akula lapho ongakhishwa khona imali. Siyacela i-SADC besilungisele indaba yase-Border Gate yase-Beitbridge. Siyacela ama-roadblock phakathi mawuphuma e-border before uphuma egetini ama roadblock ayi 10 ohamba ushiya khona ama 100 rand ngifike mina le mota lapha namhla ka 25 ekseni kulala amapolisa ngama safety angazini ukuthi aba confirm ungaqeda ukuthola izimporters ngihamba ngisithi nya confirm kulawo amapolisa ngathola umama abambiza ukuthi ngumadube ongathi unamaqhubu sofesini nje ongathi kakho right omhlopho omude lo mama wantrade na ngenye indlela wamfuna imali wathi ufuna
lawo ke bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke ke silalele ezokuzithokozisa njengoba ke lamhlanje kuyi Friday asizweni ke uEzra Chisa Sibanda.
Tumele tuze utabuka egomoza elupane lapha zalwa khona wabuya edolobheni sezofunda eMagogo Primary School kwaBulawayo ngena Ndlovini ulandise imbali yakho
from Magogo Primary then sesiya ku secondary ngafunda eFounders High School eFounders ikhapha emfunde khona from form 1 to form 4 ngaqeda khona ngo 1989 ikhapha emphume khona ngisengqede uform 4 ngangivele ngisenza kodwa lezinto zomculo ngangikukhwaya ngisesikolo khona lapho ngangisenza into zekhwaya from form 1 up to form 4
uthi ufuna ukuvuselela isinto sakithi ngomculo pho igama elithi Mathumbele Duze livela ngapha.
Igama leli elithi Mathumbele Duze liligama elaleli gama lika khokho kaba sisifiso sokuthi imvele nje ngihle nguthumbele duze uhle ubambeke ngazo zonke izandla nguthumbele duze njengaye ukhokho kababa engilokhe lami ngizibiza ngaye la namhlanje. Umculo lowo ngodingele igama lokuthi ngiyubize ngokuthi i-spiritual Ndebele traditional music ngingoma zokholo lwakithi lwesintu zingoma zokholo lwakithi lwesintu
yena ke mathumbele duze njengabaculi abaningi uthi laye kukhona abamenza waba nomdlandla wokucula.
Bob Marley ngomunye umuntu owangi-inspire kakhulu kakhulu emiculweni kuzobuya lo Alpha Blondy. Alpha Blondy ngomunye laye wabahlabeleli abangenze ngathanda kakhulu ukuthi ingene lami kwezomculo. Kube sekubuya abantu abanjengabo umfazi omnyama umfazi omnyama lo Thokozani Langa sebenza lo Trevor Sibanda lo Charlie Sibanda lo Sithandazile Ncube lo Margaret Sibanda yibo abasese khona manje kuma backing vocals lo Ida Piri.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda njengoba ke isikhathi sesidliwe ngumangoye sesigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapholisa elokhu engakabophi abezanu PF ababangela udlakela e-insiza lemadobho. Umthethwandaba walile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa nabasekeli be-CCC athoniswe ndawonye labadala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Hayi ngomvulo, hayi khona kusasa. Siyabonga, libe lempela iviki elijukele.